Sizwa ngegrapevine ukuthi bafuna ukubopha ama MP akwana 7 ukwenzela ukuthi babe le supermajority eParliament lapho abathi bangafuna ukuguqula iconstitution bakwenze mahlayana kungala iliswana. Yikho konke lokhu sibona ngani ngabantu abafuna ukusebenzela ibandla lezano ngoba ubaba uPromise Mkhwananzi sebemfuna njengenyamazana ngenxa yokuthi so appointwa ukuba nguspokesperson. Umkhwananzi ede khona iminyaka yonke sokuvumbuluka khathesi ngoba ibandla selitheka abe ngumunye owabakhulumi esidinga ama-national spokesperson, yikho ke sebesesaba ukuthi kungcono bamethusele bamvalele kungalacala. Sibona ngani lokhu yi-prosecution, ayisikho ukuthonisiswa inkantolo. Khulusizi ngoba amapholisa sehamba ngonyawo lukaSmith ngezikhathi ze-colonialism lapho amapholisa ayesetshenziswa ukuhlukumeza lokubopha lokubulala abantu besenzela ukuthi uZulu weZimbabwe ahlukume esabe.
Lingathi ugcinakele yini uMkhwananzi lapha khona, asisoze sibone abantu sebemzingela njengoba kuthiwa kule 1000 ezaphiwa lo ozatshela amapholisa ukuthi ungaphi.
Lapho okulo uMkhwananzi lalaba abantu asikwazi, njengoba sebephiwe izimali, sebethenjiwe izimali, abantu bephakathi kobuyanga bangaka besidla ingqoqo zomlomo, hhayi sebezuza umsebenzi, sebezamzingela uMkhwananzi ngabungani bazikela ibhalabhala mbe impala ngoba indlala ibhahlile emakhaya. Kungenani siyabiloke sithi indlebe silalele ukuthi uxakuxaku lentonga kuzawela ngapi, kodwa sifisela bonke laba abadingwa ngamapholisa ukuthi kabagcinakale kahle, badinga amaloya abo. Uma kusenza bahambe bayezihenda kwenzela ukuthi amacala la adlule masinyani ngoba ngokubazelwa akula macala abalawo. Amapholisa sesenza izinto abangazange bazenze, sasiloke sisithi amapholisa azinzile, kodwa okwamanje sesibona ukuthi sekufanana le political parties, so izimbila zentabani lezano